sizabakhuthaza kakhulu ukuthi abahambe bebhalisa amagama ukwenzela ukuthi benelise ukuvota mhla zingamashumi amabili lantathu kuNcwabakazi 23 August bahambe bayevotela inguquko elizweni ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu kusukela ngomnyaka ka-1980 ibandla leZANU-PF lithatha umbuso.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll soluqitshiwe njalo sibone abanengi beswela amabizo abo kanti abanye bebesithi bafakwe kuma-polling stations angayisiwo. Ngokubona kwakho iZEC ingaba yenelisile yini ukuzilungisisa zonke lezinkinga eziphathelane lamabizo abantu kuvoters roll?
Inkinga zibe khona inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC iyehlulekile ukuthi iqhube uhlelo lwayo lokubhalisa kuhle abantu banike uZulu amagama abo kuvoters roll ukuthi benelise ukuthi babone ukuthi bazavota. Mina ngomunye wabantu engithe ngisiyakhangela olalo ngibizo lami beliphuma kuhle kuwadi yami, kodwa-ke ntheze ngisiyakhangela ngathola sengifakwe kwenye iwadi, sengikuwadi 1 koBulawayo, sengiseBulawayo Central Constituency. Ngahamba eZEC bamvulela-ke i-master voters roll, ibizo ngalithola iqondile lilapho emvotela khona. Kodwa-ke kule voters roll ke ebiphrintiwe abalayo kuma-polling station kuma-centers lawa ibingaqondanga. Kuvuke ibizo lami-ke sokuqondile konke selilapho emvotela khona. Kodwa-ke bakhona abanye abasebawatholile amabizo sokulungisekile, kodwa abaningi abantwana beZimbabwe abahambe besiyakhangela amagama abo behluleka ukuwathola, abanye batsho bakhalala. Abanye njalo bathe be-check-ake ngoba kulezi nsuku uyakhangela kumakhalekhukhwini wakho *265#, ukuze ubone ukuthi uvotela ngaphi. Abanye bathe bebona amabizo abengaphumi basho bakhalala, bahambanga ukuyalungisisa-ke uhlupho lolu eZEC. So ngezinye indlela baningi abantu abazehluleka ukuthi bavote kukhetho lolu, yinto edanisayo kakhulu-ke. Sithi thina inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC iyehlulekile ukwenza umsebenzi wayo, ikalungeli ukuthi-ke ibambe udaba lokhetho oluzaba khona kuNcwabakazi-ke mhla zingamashumi amabili lantathu kwenalo mnyaka.